Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ndivuka njani izindaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-16 2022 ngoChris Gande. Endaweni zethu namhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change yaseligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo.
Ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakalisa like latshaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho le-Harare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-127 e-Harare elilunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamuhla esethezwa amacala okwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act.
Ile umcala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi ewabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga, kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye, umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayonale inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube nokuthula. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSthandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
Well, so far, Sandile, lapha kobulawayo, ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakalisa like latshaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakele ukuthi khona thina sesibe nama-cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule ndaba eyenzakale enjube lapha, kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door, bajinjelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ofana ephumula ngale owathi ezigqokele idala ye-ZANU-PF watshaywa ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abatshaywa ngabantu ngoba babegqoke iregalia e-ZANU-PF. So ngapha songamna, it's now the other way round. Kuthi ZANU-PF ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi uyabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu, ungaboni ukuthi awona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana lale yabilele leya, ungayivusa, ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yinto asibe kwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kodwa thina sizama ukuthi ona sibe mature enough to say hayi, asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo hanti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Sibe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifuna ngabantu bokuthula, sibambane, sikwanise ukuthi lo lalo sihambe sindawonye. Omunye isekelo akusekela, omunye isekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi labantu laba sibe phansi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafundi kona kuphethe ngani lokhu. And I hope ukuthi kona kona lina njengentatha ezindaba liyakukhipha kona kona likusakazi, hatshi kubana likufihle bese livumbuluka nxa sokwenzakale ngapha kuZANU-PF. I-ZANU-PF yiye etayitayile, yibona belisukuma kona kukhulu liqashe ukusakaza ngamandla la lokhu kusakazeni ukuze abantu bebekwazi ukuthi kona izikhangelezi yizo eziwenzayo. Basitokone so mzana sasekuthina sizivukile sokusuka ngokunye futhi, but asifuni ukubana kube njalo ngoba udlakela lubi, lusho umuntu elimele, usunamaphili ezibhedlela ongazi uzukwazi ukuthi uwabhadale. Ngapha ubhadale irentu zama ukudla zama ukukhwabanisa ifees abantwana, ugcina usunamanye amabhili which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu We are the violence outright. It's very, very important.
Umzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF obeqoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho luzenziwa ngayona le inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo, ikakhulu eseKhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe noncintisana kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu. Uyibandla le-CCC saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 kobulawayo, njalo bazavotela ke ibandla le-Citizens Coalition for Change ubulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo, yiyo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo, kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho kobulawayo?
Ye, umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela, omunye lomunye uyazikhankasela nje. Kodwa kasinike sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana, ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna kuba ngumongameli welizwe. Sakhangela-ke ukuthi bandelezana uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli we-Citizens Coalition for Change u-Advocate Nelson Chamisa, bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands, izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizo. Yikho ngo-2023 sabela-ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke. Akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesi.
Ngokubona kwakho kukuyini ukungaba kumangela ukuthi ungabi lodlakela kobulawa
yebo kathi sokwenza ukuthi ungabi lodlakela ikona lokho ukuthi ngama by-elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edalela parliament lama councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akulakhetho luka mongameli welizwe so yikho kwenza ukuthi maybe kungabi lodlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokho esabela sibili ukuthi udlakela silubona lukhona emidiyenzi kunye lezindawo zemashonaland ehlanisela le Harare lemaro
umnumzana Edwin Dlovu wancintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla le-Citizen Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
uwake waba umeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 eHarare elilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amacala ambalwa awokwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter igqwetha likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlenora B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ziku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga lezanu PF umnumzana Jefferson Madewe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
uFoma Mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali endlini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi kuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi la ikhankase njengabanye njalo bamphi icala elamangamanga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sisi indlu yakhe kathesi bona besithi indlu kayi kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulo wathi wacamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela wacamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi umonziora la ebe lesithe yodwa eHarare ekhupha inhlozi ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako umonziora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunje wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu konoko ngoba bayanesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa ele-Citizen Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina abe-SCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-SCC okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Ipepandaba le News Day lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le MDCT uMnumzana Douglas Mondlura uthi ulethemba lokuthi kuza kubalwa uhulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Afrika elinesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation esedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sandona sanibonani bantu bakithilinjani nezindawo nezindawo. Kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela. Ngoba uma usuyabhekisisa ama-political parties la amaningi, wonke phela asho lushamisa the most. Ovusa ikhambi solushamisa, ovusa ikhambi solushamisa. Ukuthi ngabantu abafoka amaparty amaphathi wabo befuna ukulungisa ilizwe mpela kumbe ba-against i-opposition party. Ngoba angeke ukuthi opposition party ubuse ni-opposition. Njengale nto kade isenziwa ngumamana lo uThokozani Gufu la uDouglas Mondlura laba bezana uPhiwe. Singathi kubala nje kutana. And the most that uChamisa use enze iskipa esiyeni. Ukanti ke abantu abasozithutha abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyilolo kodwa abantu amuntu abamvotelayo bayamazi. Umbala kawutsho lutho. Ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha hhayi abantu vele ilizwe lalona alilawo ama-politician vele laphana nje kulamathosi kuphela the most ngamathosi wodwa labo bantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona hhayi kula ama-politician lapha izanu P_F yaziwa ukuthi izanu yiyo okumele ukuthi kube ngakhulwisana layo kodwa kulibaluswana loshamisa uchamisa kala lutho uchamisa kayizinu waye bengalwisani lazo izanyenzo lezi zezanu P_F waye bengalwisani lamasela la abulala abantu waye bengalwisani labantu labo bathumba
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina ndombuzo nje i1 abantu bangangiphendula kiyo since wawunguwe wena umuntu ombula Studio 7 wasemathebeleni so wakho wabona emashonaleni kungaliwa na mina nsi singazalwa kuhlezi kuphikiswana kuliwa njalonye jeff ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho labantu abalona awu bantu elithona sidumele lipha kwembusweni saka kuliwa njalonje sibe sibhekele ukuthi seziyi-MDC alliance selezimpi zabo labo Mondlura umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisiba banganikela wayebehlala ephotha kaqade bantu bakithi angiyazi phela sizahlupheka sesiyofa so longo lilo olusakalele emashonalands sizohlupheka sesiyofa asike sizame ukuyakho kwakhithi sikubone okwakhithi ukuthi khona kuza sehlula kanti lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena okwakhithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisathu uzaphu liyasobona kuliwa uzaphu kakaze kuliwe yebo kungene kwakusimangeliza ukuba walo kungani ukuphikisana into leyo almost 1 week iphele nya abantu abasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo komthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya kathiwasemashonalands kuliwa choose kuze kuphile 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lisifa lisiya phansi ngokunjani abantu bakithi sidibela sihlakani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lalithabhalizima hayi abazinika amakhoba alungiswa kibo kuqala sike sibone beke beke likhulu asibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besileke njalo nje ilizwe lisiwa bantu bakithi siyekele namaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu siwalutshwani sinjani nje asisebenzi lokhu lawo baqhamukene too much maybe thina masingakho uzapha sonke singamandebele bona beyabeziqhamuqhamu zenza waphathi nawo wahlale besilwa njalo beziqhamuqhamu singamanqoba ulushwani wethu lobuningi akusho lutho lokho ama MPs ama councillors fakene umthwakazi wakhona labo zaphona hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa ubakhethe ukuthi bekumele belibona bethu besilwa wena sowumlamo sokulamo lupha laphakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithi andla abaningi bibi bayithanda sikhuluma iqiniso bahlezi besilwa bayothanda ukulwa umbango bayothanda izikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda khona manje uzobona ayike phele 5 years partner le isahlangene nale uThamsi yazi uyise igama manje akuthe umbango nje uyaqala khona uchithiza abantu lo usukela ku MDC wesi manje usengumsunguli wewe SCCC anya litshele ngani ku MDC ingcono wayithola evele kulabadala abavele khona bebasungula owathimela uBT lawo bantu manje sesegameni lakhe ukuthi ukuthi SCCC iqale ngobuchamisi ngupresident ayaya litshele uyazi uyise igama manje abantu bepala abantu bakithi asibanyathi asibayenzi asiba ahla tribalism kodwa ayi laphinya litshele umbuso ukho ngani lapha silandela abantu umbuso umbuso abangawuphiwanga sikhuluma iqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezinto ayaya abalungisa indaba zabo bafethi maye ukuthi sihlalisana labo kahle ayi otherwise umthola zingcono
sanibonani Nomnani ku Studio 7. Ngiyajabula iaudio mayingafundwa. Bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhubukhobe lugamba. Ngibukubingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi. Ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala kusiya phambili. Even kungadla umuntu oyedwa kodwa as long abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho. So siyacela ukuthi ngathiwa kuyatshintsha. Asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe. So singakutshintsha kanjani? Asiboneni ngathi kukhupha ebunzimeni lokhu. Ngiyajabula le audio mayingafuni.
Salubonani, salubonani basakazi lonke bakaStudio 7. Abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kufinyelela khona Studio 7. Bazani bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuyefika u-2023. Umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaphathi lawa abambane, i-MDC le kaChamisa osekuthiwa yi-CC leyo, le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaphathi, sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaphathi ebambene. Okwenza ngithi mina ilokhuzeni iphathi lekaChamisa i-CCC leyo iba kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power, yiyo eseduze neZANU-PF, yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF. La abanye amaphathi asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekaChamisa iphushe iZANU iphume, ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanto esizoyenza. Nganje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111, akulanto esizoyenza. iZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini, ayikaze yawina iZANU-PF namanje ngeke iphume esikalweni as long as la maphathi engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party, kugudlulwe iZANU-PF le-MDC kamozora la. Kuphela yiwo maphathi nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU-PF le-MDC kamozora kuphela. Siphusheni ukuthi ilokhuzeni kaChamisa le-CCC kaChamisa siphushe yona badala, ngoba lapha asisakhangelele usisuse iZANU-PF, asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha, lami ngifuna ukuthini, ngoba iphathi enkulu ekhona ngekaChamisa. Ungazuye ngapho, ungazuye ngapho, uChamisa yiyo iphathi yakhe enkulu. So ukuthi sithi thina yesi izaphi, yesi MRP, no badala, yesi funa ukuqumilizwe elangaphi, elangaphi, kuphethe bani iquma lelo lizwe, kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le. Kubanjwane kala, kuqale kukhutshwe iZANU-PF, ithe kuthiwa bese kuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle. But manje as long as kusaphethe iZANU-PF, hayi bantu bakithi, hayi hayi, ngeke silunge, ngeke silunge, ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama-opposition party la iwasidubekisayo. Ngale kuka-2023 vele kulokhu kuqhubeka ukusizana, siyagcina sesikhala ngama-opposition party ukuthi yiyo asidubekisayo, iwasidubekisayo, yiyo anika iZANU amandla. Siyagcina sesithi wonke ama-opposition party azalwa iZANU ngenxa yokuthi afuni bambana. Okwenzeka ngabambani kuyini? Anti benzela ukuthi baspread abantu, bagcwale iganga lonke abantu, iZANU kuyiwine futhi. So siyacela badala, ngumbono wami ekengela ukuthi ama-opposition party awabambane, beme ngendaba yokuthiwa siyaqumilizwe. Ngaphi ngaphi ubuhle bakhona obokuqumilizwe? Ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle, abantu abasekhaya bakubhekile lokho, bakubona ukuthi akula lizwe liyaqunywana ezilongu busizana. Kuhle mpela, lami ngijabulela ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle, abadlalele ngaphandle, yabakhuluma ngokuqumilizwe. So siyacela badala bama sibambaneni, sihambeni sibambene, sisiya kuvoti ka-2023. Okhulumayo uNkomo, ngibuya eGhana, ungathi ejabhiwa. Ngiyabonga.
Kalibonani maZimbabwe amahle, lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo? Yeah, hayi sesizisondela isuku ze ukuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaphalamende la bezimela, hayi ukuthi bemele uZulu, ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaningi baningi imali eyokuthi benze khona okwabakala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela ba ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona izani PF vele eParliament khona ngapha engwezani PF simvotele mina ngibuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele izani PF lamanje manje iplump yasumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi kodwa sivotela yena umuntu wezani PF ngiyosimele eParliament sokutshengisa ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizamele ukuthi 2023 kipheni ibandla lele yabo mnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabekhampeni ukuthi sebekhampena bezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali asitiyeneni rali ibandla lele leZANU-PF ZANU-PF baba isuyehlulekile sizame abanye
salibonani kustudio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio wantuba kankulunkulu mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odini mina njengonyoni ngisenyama endlovu laphana sekukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyephathe elitsha ezimbabwe selivuliwe
lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia leCzech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukisela namhlanje ntambama. Umanyano we-European Union usethese eleRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxwe lomnumzana Zenzonkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe ukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuyukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine omama labantwana. Lokho sekungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona i-member ye-NATO. Abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzonkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani kasikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ivandla le Citizens Coalition for Change selizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapolisa labalandeli bebandla lezano PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare uMnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Seligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Isithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ukheli yethu ethi www.voandebele.com.